Umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence lonyaka uphathaphathe inhlupho ezijiyeneyo ezibhekana labesifazana ekwenqabeleni udlakela ezimulini lasemphakathini. Lokhu kugoqele amalungelo abesifazane ekuthuthukiseni inotho yelizwe, labo abaphila legciwane lengculaza, abagogekileyo lembabeko zabo, ukungena kwabesifazana kwezombusazwe kanye lendingeko zabo kukhangelwa ukuguquka komkhathi kanye lokugugudeka komhlabathi. Lanxa lezi zindaba zihlafunwe kabanzi ngalesi sikhathi somkhankaso, abesifazane bathi hatshi amalungelo abo kawangeke akhulunywe kagcwaliseke ngamaviki amabili nje, kodwa kudingeka ukuthi kuqhubeke kuhlafunwa udaba lolu ukuze kukhankasela amalungelo abesifazane kube ngumsebenzi wansuku zonke. Unkosazana Charity Nyathi osakhulayo uthi lanxa umkhankaso lo umqoka ekuthuthukiseni abesifazana lamalungelo abo, uhlupho yikuthi ngemva kwamalanga la kudlula lo moya bakhohlakale omama, baqale njalo ukutshaywa kwengungu ebetshabi, uzulu evale amehlo emelele ukuthi kuze njalo umnyaka ozayo ukuze luphathwe lolu daba. Uthi indlela amaphephandaba labo mabonakude abaphethe ngayo udaba lwamalungelo abesifazana kumalanga la adluleyo kumele iqhubeke hlezi uzulu alibale ngezikhalazo zabomama lamantombazana.
I-16 Days March Against Gender-Based Violence i-movement eqakathekileyo, kodwa ke uyakhuthazwa uzulu ukuthi ukhankasa kokumiswa kokudlwangulwa kwabantu based on their gender kumele wenziwe ngaso sonke isikhathi kungapheli kulawo malanga alitshumi lasithupha omkhankaso. Amaphephandaba kunye lezinye indlela ze-communication ziyakhuthazwa lazo ukuba ziqhubeke ngaso sonke isikhathi zimazisa njalo zimkhuthaza uzulu ukuba i-gender-based violence imiswe.
Unkosikazi Kholiwe Nyoni osebenzelana labesifazana uthi indlela uzulu acabanga ngayo njalo aphathe abesifazana ingeke iguquke ngamaviki amabili nje, ngakho kudingeka uhulumende kanye lenhlanganiso zabesifazana ezizimiseleyo ngalolu daba mihla yonke hatshi ngezikhathi kule mali yemikhankaso leyo kuphela. Uqhubeke esithi kuqakathekile ukuthi abesifazana bahlonyiswe ngolwazi lwamalungelo abo anduba bakhangelelwe ukuthi basebenze kuletheni ukuthula elizweni kanye lakunhlangothi ezijiyeneyo zempilo.
Ikhumbula i-16 Days of Activism iqakathekile kakhulu ukuthi ukuthi umama yena vele isithunzi asinikwa isona ku-society, ama-norms, i-society yethu ithini vele ngokuziphatha kwabomama. Iqalisela phansi emphakathini ukuthi omama bekhangelwe njengabantu abahloniphekayo, abantu abalakho uku-contributa into enhle kumbe bencedisa ukuthi ilizwe labo libe indawo enhle.
Unkosikazi Lois Msipha oyisakhamuzi uthi abesifazana kumele bakhuthazwe ukuthi bangahlali phezu kwezandla kodwa badinge abangakuphatha ukuze babe lakho ukuzimela lemuli zabo. Uthi yena njengowesifazana osemaphandleni ubona udlakela lumemethekiswa ukuswela amandla kwabesifazana ukuzimela, okwenza kube lula ukuthi imuli kanye labesilisa babancindezele ngoba iningi labomama laba lingazi ukuthi umendo uyathiywa kodwa ukuthi kuyabekezelwa owesifazana aginye ilitshe. Uthi abesifazana kumele baguqule imfundiso abayipha abantu ababo babahambise amantombazane ezikolo njalo bafundise amajaha ukuthi owesifazana uyahlonitshwa sikhathi sonke.
So mina engu-advisor yokuthi at least abantu abangabafazi lathi singakwanisa ukuzimela sikwanise kumbukuzenzela into zethu zezandla, so khanti siyabe singasekho dependent ebantwini bantu laba esithi khona basiprovide. So ngaleyo ndlela siyakwanisa lathi sizimele. Lokuthi khona abafazi kumele ba-educate ama-rights abo ukuthi kumele babekwazi lokhu umuntu engaku-abuse kumele ube kwazi ukuthi kumele uye-reporte.
Unkosikazi Neli Moyo oyisakhamuzi uthi imfundiso yokuqeda udlakela kumele iphathwe njalo nje kungakhathalekile ukuthi yisiphi isikhathi somnyaka ngoba ukuhlukuluzwa lodlakela awulasikhathi. Uthi umkhankaso lo uqakathekile ukuthi ungapheli ukhohlwe ngemva kwamaviki la kuphela ngoba ulwazi luyadingeka nsuku zonke kuwo wonke umuntu ngoba udlakela luphatha basemadolobheni labasemaphandleni abaswelayo kanye labatholayo.
Ngenza ukuthi siphumelele eZimbabwe njengosikhulumisana labo mama konke lokho kuphele ukuthi siqalise ukusebenzisa bona omama, siqalise ukulanda bona omama, siqalise ukukhulumisana labo sibanika amandla ngoba kuthiwa imfundiso yiyo enika umuntu amandla. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe engatholanga mfundiso, engaboni lokuthi khona lokho okwenziwa kuye kulicala kumbe kuliphutha.
Umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence uqale mhlaka 25 kuLwezi, waphethwa izolo mhlaka 10 ngelanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele. Minyaka yonke lomkhankaso uphela ngaleli langa kujongwe ukuveza ukuthi amalungelo abesifazana ayingxenye eqakathekileyo yamalungelo oluntu. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.